Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 9 Mfufu 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
wasokuthutsha abantu abaningi lokhu isikhathi sebexotshanisana lathi mina bavuye mphambi sibanje nje sabayi 2 then emva kwakhona okwami ngigcine khonapho ngizibona evesi nisemoteni sembuya esibhedlela nandimesi magamulele wonke la nenyawo zonke.
Kufe umuntu oyedwa, abambalwa balimala kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabojekeja abemba igolide okungekho emthethweni eGwanda.
So zibekwazi lokuthi kumele uthengeni ngasikhathi bani kuyimalini ngoba ibond sele price yalo iswipe le price yalo iswipe le iko cash le cash bathu kuhlukuluza kakhulu ukuthi abasinikeza impahla sebefuna ama US dollars kumbe ama rand sina ama rand njengabantu asikwazi singathatha ngapha ebanka wakho.
Izitolo ezimbalwa zakobulawayo zivalile kuthi ezivuliweyo zithengisa impahla ngentengo ezehlukeneyo abanye bengazihluphi ngokufaka intengo umuntu eyitshelwa lapho esebhadala ngoba iqansa mahlayana. Uhulumende uthi osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla mahlayana kumbe ukungemukeli imali yebond bazathathelwa amalayisensi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kufe umuntu oyedwa, abambalwa balimala kakubi kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabojekeja abadabuka ezigabeni zangempumalanga kwelizwe labesindebeleni emigodini yegolide eyevova eGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Impi le ibikwa isile sikhathi eside iqalile njalo esikhathini esedlulileyo amaNdebele asuke eFlabusi ebehleze ehlukuluza abempumalanga okudale ukuthi labo baqoqane bahlome ngomvulo bayephindisela. Abalimeleyo esiqoqe labo esibhedlela esikhulu seGwanda bathi bahlaselwe ngomvulo ebuseni ngabantu abafika amathumi amahlanu abakade behlome ngamabhemba lamahloka. Ofileyo udotshwe egangeni njalo ubikwa efunyenwe equnywe inyawo zombili. Umqondisi wesibhedlela seGwanda uDr. Phuki Chimberengwa uveze ukuthi bayamukele isidumbu esisodwa kanye labanye abalimele kakubi. Umnumzana Limkani Sibanda osuke enkankezi eFlabusi ngomuntu wabotsheketsha abahlaselweyo walimala kakubi. USibanda ulandisa okubehleleyo.
Zulu ngo 8 ekuseni siqeda kupheka isithola nje ukuthi sisebenze wasokuthutsha abantu abaningi kakhulu isikhathi sebexotshanisana lathi mina bavuye mphambi sibanje nje sabayi 2 then emva kwakhona okwami ngigcine khonapho ngizibona evesi nisemoteni sembuya esibhedlela abe bengafika o 50 something abe sishone ukuthi bakungani kuleli ukuthi vele ishona vesi azindebele bangani bazibonana nandimesi
magamulele konke la nenyawo zonke lezi.
Omunye wabalimeleyo abalaliswe esibhedlela ngumnumzana Ngqabutho Ncube olesitolo evova njalo uthi uhlaselwe ngomunye wabathengisayo. Uncube ulandisa isisusa salolu dlakela.
Laba eFlabusi bebehlala besiba lokuyisikhathi bona vele besokuyisikhathi bangabona nje umuntu okhuluma ishona bamthini bambambe bamkarabha yikho okudala ukuthi labana labo bagcine besiyaqubuka ngale bebuya ngapha bezos attacka wakungazo ukuthi sesingena ku crawl fire singaziluthu ngoba bese kuyilana naso kulokho ukuthi umuntu wonke ukuthi ukukhuluma isindebele sokumela iachaye njengendlela labade beyenza ngayo vele.
Umnomzana Amon Matafeni Ncube othenga igolide eTonuto laye ngomuntu olaliswe esibhedlela ngemva kokuhlaselwa emzini wakhe ngomvulo ngabantu okucatshangelwa ukuthi bengaba yingxenye yalabo abaphatheke kudlakela lwevova.
Iyathela bangalithatha ukuthi bakontrole abantu basegangeni labana ngoba nxa besegangeni laphana baya kule ma-claims ukuthi ngi-claim kabani. Nxa kungayisikho lokhu ukuthi kulama bahlala ema-claims kungcono barimove basuke ngoba akusahlalisi. Unkosikazi sithi besabile lokulala endlini balele phakathi kwamasiko ukuthi umzungela.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uthi obhubhileyo ngundodana Ncube oleminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lasitshiyagalombili 28 osuka eNyamadlovu. Uthi njengamapholisa bazadingisisa ngalolu daba njalo laba abayenze lesi siga bazawukhomba umuzwa lotshwala. UNdebele uthi abayisithupha kuleli qembu sebebojiwe njalo bazomiswa phambi komthethwandaba bethoniswa icala lokubulala. Amapholisa eqembu le-Delta Troop alwisana lodlakela asuka e-Fairbridge koBulawayo lawa asethelekile enkambeni eGwanda ukuzoncedisa ukuqeda lolu dlakela lwemgodini. Abalaliswe esibhedlela seGwanda balindwe ngamapholisa njalo imbiko esitholileyo iveza ukuthi bazathonisiswa icala lokuphatheka kudlakela kungenani lokulimala kwabo. Udlakela lolu luza kungakapheli amaviki amabili umnumzana Baron Dube odume ngezegolide esigodini ebotshiwe ngemva kokudubula wabulala omunye osakhulayo bebanga indawo yokwemba igolide. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Izitolo zimbalwa zakoBulawayo zivaliwe kuthi ezivuliweyo zithengisa impahla ngentengo ezine. Kuthi abanye abafaki intengo umuntu uyitshelwa lapho esebhadala ngoba umuntu esiyachayisa emchineni intengo iyabe isikhuphukile. Intengo le ibalisa e-bond note, i-rand lakwele South Africa, i-dollar le-Melika kanye leyabathenga ngemali yebulenjini eyokuswayipha. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eKwaBulawayo.
Izitolo ezivulileyo sezikhuphule intengo yempahla, ezinye sezibhalwe ukuba zithengiwe zingathengwanga, ezinye impahla sezilentengo ezidlula ezintathu osekuchiye abathengi labanini bamavinkili beqaphele ukukhweza intengo kusiya ngokuthengiswa kwemali emkambo wensitha. Osomabhizimusi bakhala ezimathonsi bathi sekunzima ukuthenga bethengisa. Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Love Momoyo uthi kulezi insuku kulukhuni ukuba kubhizimusi.
Ukucansa kwentengo sibili sokusiphazamise kakhulu ngoba asisakwazi ukuthi sitshaje malini senze njani ngoba ubusuku ukusa kokusa kokusa kwamalanga uyathola iprice intshintshile, uthi uyavuka uthi uyathi iprice intshintshile, uthi uyathi iprice intshintshile, lokuthi uyakhweza usiya ngaphi, lokuthi uyacharge i-custom i-charge njani, asisakwazi.
Omunye njalo osomabhizimusi unkosikazi Sinothile Mbano laye uveze ukukhathazeka ngokuqonga kwentengo ethi labantu abasathengi.
Luphambanise kakhulu, akusela lo muntu obuya kuzothenga, laba abathengayo sokunzima lokuthi sikhweze kumbe senzeni, vele sesimile sekusistand still.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Tobias Dlomo uthi inengi labathengisayo sebefuna irandi kumbe idola leMelika engekhoyo emabhanga.
Ya lokho kuyahlukuluza sibili ngoba kusathengeki vele impahla, usozube kwazi lokuthi kumele uthengeni ngasikhathi bani kuyimalini. Ngoba i-bond sele price yalo, i-swipe le price yalo, i-swipe le i-cash, le cash, but okuhlukuluza kakhulu ukuthi abasinikeza impahla sebefuna ama-US dollars kumbe ama-rand. Thina ama-rand njengabantu asikwazi singathatha ngapha ebhenka wakho.
Umumo womnotho eZimbabwe usukhathaza abanenyi intengo yempahla iqansa mahlayana osekuchiye abathengi labathengisayo bese bunzimeni bokuphila amavinkili amanenyi asevalile ukuthi avulileyo alentengo yempahla ekhuphuka njalo nje umkambo wemali wensitha yiwo osulandelwa ekuthengeni lekuthengiseni impahla ezweni osekuchiye abamavinkili belentengo ezidlula ezintathu kumpahla yinye ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kobulawayo bahlangane ukuze babonisane ngenkinga ezibhekane labanengi ekuyabhaliseni ukuthola ingwalo zokuzalwa ama birth certificate. Iningi lababhekane lalolu hlupho kufunyanwe ukuba yilabo abalahlekelwa ngabazali ngesikhathi sombhuqazwe wegugu rawundi. Ngakho-ke uhulumende ukhuthazwa ukuba angenele aphathise laba bantu. UBathabile Masuku weStudio 7 ungene lumhlangano obuqoqwe iHabab Cook Trust kobulawayo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso eHabab Cook Trust ongenwe ngabenhlanganiso ezizimele zodwa zixhaswe ngabamakhomishini athi eyezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission lebona ngokuxolelana eNational Peace and Reconciliation Commission. AbeHabab Cook Trust bathi injongo yabo yikuthi baphume logwalo oluza kutsho izikhalazo zabantu njalo lube yisisekelo ekuletheni inguquko ekusebenzeni kwabohlangothi lukahulumende olubona ngokubhaliswa kwabantu. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo eHabab Cook Trust unkosazana Blondi Ndebele ukhuluma ngalezi zikhexe ezitholakala ekubhalisweni kwama birth certificate.
Abangalama birth certificate eMatabeleland specifically sesikhangele ama issues because of ama issues to do with the ikukuraundi lama issues ama migration layo ayenza ukuthi abantu abaningi bengabi lama birth certificate le behavior or ama attitudes abantu be ama public officials especially ku registrar general's office ukuthi kugcina sokusenza ama offices angkhona angabe accessible to the people kugcina soku affecta even ukuthi abantu befise ukuthatha ama birth certificate. So sinanzelele ukuthi kuqakathekile njengama civil society organizations ukuthi sikhangele indlela esingazenza kumbe singazilandela ukuthi siyenelise uku-influencer ukuthi abantu either ama policies formulation of ama policies alignment of.
Ukhomishinala sethule Ncube oweZimbabwe Human Rights Commission uthi ilungelo leli liqhakathekile ngoba liyilo elisho ukuthi umuntu ungubani kuqalisela ekutholeni i-birth certificate.
Ilungelo lama birth certificate liqhakathekile oserious ngoba yilo elisitshengisa i-identity yakho.
Umnumzana Dumisani Mpofu oweFreedom First Project uthi kuqakathekile ukutholisa umuntu ama birth certificate izithupha kanye lama death certificate ngoba kuphathisa endabeni zelifa.
Le death certificate nangwayo kuqakathekile ngoba kuyancedisa ukuthi abantu bathole ilifa xa kuyi-death certificate bathole imisebenzi njalo kwazi ukuthi bangabaZimbabwe.
Amahofisi athathisa amaphepha kukhanya ale migoqo eminingi eyenza abaningi behluleke ukuthola amaphepha afaneleyo okugcina kubulala ikusasa yabaningi ikakhulu abasakhulayo abayibo abamele baqhubekisele ilizwe phambili. Uhulumende omutsha ulomlando omkhulu ukuthi enze sobala ukuthi abafuna ukuthola amaphepha bawathola lula njalo lomthetho okhona kumele uqondisiswe njalo ukhangele isimo esikhona khathesi kungabi njengenhlala yenza ukuthi abantu bahlangana lemigoqo engapheliyo. Abakade besemhlanganweni lo bavumelene ukuthi abantu abahlangana lobunzima ngesikhathi esidlulileyo okugoqela kuzehlakalo zegugu rawundi ezemrambatswina lezinye ezobudlwangudlwangu yezikhathi zokhetho kumele batholiswe lula amaphepha ngobufakazi ababulethayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abenhlanganiso yomanyano wezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza uZulu ukuba amanyane labo ekujengiseleni ukuqoqwa ukuthi kwenziwe ilizwe lonke mhlaka 11 ngolwesine kokukhonona phezu kwendlela esezisetshenziswa nguhulumende ukulungisisa umnotho welizwe eseziphazamisa impilo zabanengi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbeZCTU bakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba aphume ngobunengi ukuzotshengisela betshela uhulumende ukuba asuse umthelo wamasenti amabili kudola osekubangele ukuqonga kwentengo yempahla lokudla elizweni lonke jikelele, besithi kabalufuni olunye njalo uhlelo lwe-ISAP. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo ulandisa kabanzi ngalokhu kutshengisela abaqoqayo.
Izisebenzi ziyakhonona, zikhonona kakhulu ngokwenzakalayo kumbe singathi ngohlelo lukahulumende lokuba tshontshela imali. UZulu uyakwazi ukuthi u-RBZ kumbe i-Reserve Bank of Zimbabwe ndawonye le-Ministry of Finance bethule uhlelo lokuthi bangathola njani imali kahulumende. Abasebenzi kazijabuli ke ukuthi uhulumende ubone kuqakathekile ukuthi athatheleke abayanga.
Umoya uthi izisebenzi azivumelani nomthelo we-2 cents kudola.
Asivumelani lokuthi imali zethu esasifaka emabhanga azisoze sizithole zingamadola eAmerica, sithola ama-RTGS. Asivumelani lakho, ayisiko esakwenzayo.
Iningi lenkokheli zamabandla ezombusazwe aphikisayo okubalisa ele Economic National Democratic Party ENDP athi avumelana lenyathelo labeZCTU ukukhokhela uZulu ekutshengiseleni ukukhonona ngezinqumo zikahulumende asezithatha emizameni yokuvuselela umnotho. Umkhokheli we-ENDP umnumzana Thabani Tigere uthi usekela abeZCTU kuleli nyathelo.
Singalokhu esibanjelelwa sizithulele kuzokwenza njengokuthiwa izinto eZimbabwe zilungile ziright, kodwa umuntu wonke ngaphandle uyakhala. So singasukuma sonke, mina ngithi abantu bonke kasukumeni siyobambana izandla ngabeZCTU, siyenze imatshi. Noma kungenani okuzosilethela khona, siyakwazi ukuthi abantu laba balenhliziyo ezimbi, kodwa kasiphumeni thina ngobuningi bethu basibone sikhona ezitradeni ukuthi hayi asikufuni, asikuvumelanga lokhu ekwenzakalayo.
AbeZCTU bathi lokhu yikuqala kwenhlelo zokutshengisela ezizoqhubeka zisenziwa uhulumende aze alalele izikhalazo zikaZulu. Nxa engaqhubeka eqinisa ikhanda uhulumende engalalele okuthiwo ngabantu, AbeZCTU bathi kuyabe kungasekho ngenye indlela ngaphandle kokuphazamisa isimo elizweni kungaze kwaba lokwenziwayo. Kodwa amapholisa ahle abhala incwadi yokuvimba lokhu kutshengisela bekhumbuza abeZCTU phezu kokwethulwa ngabogatsha lwentuthuko yezabelo lamadolobho ukuvimba imibuthano njengendlela yokwenqabela ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Encwadini elotshwe ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi we-Police General Headquarters, amapholisa axwayise abeZCTU ukuba bangaze baqhubeka ngokutshengisela kwangolwesine. Kodwa abeZCTU bathi bazolukhweza emthethwandaba lolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kuhlelo lwethe connection namuhla sikhangela uhlelo lokubhalisa abasakhulayo abafuna ukungena kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngomnyaka ozayo. Uhlelo lolu lugqitshwa kusasa. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 0860 465 0318 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okay, sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lanxa iningi lemuli zakwele Indonesia zithola iholo eliphakathi laphakathi lelo lizwe libhekane lodubo lwesimo esihlasela abantwana sokungakhuli kuhle kubangelwa yikungatholi ukudla okwakha umzimba okubizwa ukuthi yi-childhood stunting. Kule bomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga abalwa icatsha abalwisa kwelesi Afghanistan abesi-Taliban elidubuke labulala omunye wabakhankasela ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende labasekeli bakhe abalitshumi. Umsekeli kamungameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uthi bonke abazatholakala bekhweza intengo mahlayana kumbe besala ukwamukela imali engayisodola lemelika bazajeziswa kalukhuni bathathelwe amalayisensi. UMohadi wethule la mazwi lamhlanje lentatheli izindaba emahofisini yakhe eHarare. Kunjalo nje intsha yebandla leZANU PF ithi kumele abaphatheke kumkambo wensitha othengisa imali babotshwe bajezise ukwenqabela ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezitolo. Kumbiko owethulwe lamhlanje abezanu PF Youth League bathi bayavuma ukuba udubo olubangela ukusilela kwempahla ezitolo yikuswelakala kwemali yakwamanye amazwe evela kubhanga le-reserve. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi abanye bengaba bebutha impahla ezitolo besiyathengisa emkambo wensitha ngentengo ephezulu kulaleyo emele ithengiswe ngayo. Kodwa ukansila wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe uthi lanxa bekhona abafihla impahla udubo olukhulu yikusilela kwemali yamazwe aphetsheya.
Ukufihlwa kwempahla yikho sibili okusenzakala, kodwa ayisiko kodwa kuhlangene ngoba ukukhwela kwezinto kuyikuba labo abathengisayo sebethangeleka ukuthi bona kuzabadibela ukuthi bakuzuze futhi ngenxa yalokho okwenzakalayo. Amafutha e-fuel aseswelakala, ama-cost angkwasemakhulu. Athi ukuthi kutithithi nayo ukukhwela kokuthi bakhangelela ukuthi bakhweze kuphela. Engikubona mina njengokucabanga kwami kusenzakala yikuthi okunye kungakhwela okufana le-fuel sekudingakala manje ukuthi umuntu acabange ukuthi mina ngenza njani i-profit kulento lale sespreada ukukhwela kwentengo kwezinye izinto ukwenzela ukuthi i-profit yakhe iphume ngokuba asoze akhweze kwinto eyodwa ngenxa yokukhwela kwefuel yodwa.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obengumsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP uthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi uhulumende weZANU PF usehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe.
Abantwana beZimbabwe nje asebejayele umumo weZimbabwe bayakwazi ukuthi-ke iZANU PF kayeke yenelise ukuthi-ke ivuselele umnotho welizwe ngoba iyiwo eyawudilizayo. Okuncane okuhle abakuthola kwenziwe umbuso kaSmith bafika bakudiliza-ke bona benelise ukuthi-ke bayenze okutsha. Osokubangele lokho esikubona kusenzakala-ke ukukhwela kwezinto-ke kuyikuthi-ke ama-market forces ebekhangelele ukuthi i-bond note likhona nje kwesikhathanyana esifitshane lizakhishwa njengoba umthuli wayethembisile. Kodwa-ke i-monetary policy abayifakileyo itshengisele ukuthi bayalindlalela, bayalilungiselela, bayalihlakulela i-bond note ukuthi lihlale likhona. yikho ka imarket ke yasi react. Ngikhuluma kanje lamhlanje ngumuntu obedeposit ubhedda obuyi $300 intese siyawuthatha lamhlanje ukuthola usuyi $800.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi okwenzakalayo kutshengisa ukuba kulesandla esibi ekukhweleni kwentengo.
Isandla esibi sikhona sivela kuye uhulumende. Kakula muntu ongenza lokhu okwenzakala ngaphandle kwakhe uhulumende. Kambe uhulumende nxa esazi ukuthi abantu bayadubeka, kakula misebenzi, imali kayikhweli izweni, nabagraduatayo abenzi lutho, abelokhu kubeka efaka imithelo engapheliyo aze athathele labo gogo labamfelokazi labantwana bezikolo yona leyo mali othiwa uzabathelisa yona ku-ecocash. Yiso isandla esibi uhulumende lokalazwelo kamcabangeli umuntu nguhulumende wamahulukuqu bazinakanela bona bodwa umuntu vele kabamazi. Isandla esibi yebo sikhona sivela kuye uhulumende ngoba vele yena ngoko uhulumende lo mubi.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi amanyathelo athethwe ngusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe awukufaka imithelo kundlela esetshenziswa ngayo imali azasebenza. Ngalokho uthi uZulu kumele aqinisele njengomuntu onatha isihaqa ngoba ezasila lanxa sibaba. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lamhla likhweze edale lephalamende udaba lokuthi kufanele kusetshenziswe imali yamarand awe-South Africa ngoba ema-bond notes isiyehlule ukuvuselela umnotho. Udaba lolu lukhwezwe yisiphathamandla saleli bandla umnumzana Thapiwa Mashakada, yena ogcizelele ukuthi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe ngenhlelo zakhe. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale kuleli dale, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana James Sithole omela imakhokhoba edale lephalamende.
Sihamba ephalamende sile njongo ukuthi sibakhombise lapha okuphambaniseka khona, njalo siphinde sibatshengise sibanike lamacebo lendlela abangazenza ukuthi ilizwe libe ngcono. Sikhangelele ukuthi siyathemba ukuthi abantu bathembe bakhangelele kithi ukuthi kudubo lolu olukhona olokuswela kwemisebenzi ukudubeka okukhangelane labantu belizwe leli, abantu bakhangele kithi thina njengebandla eliphikisa le-MDC ukuthi khona kube nobungcono elizweni. So ke kutsho ukuthi nxa sikhangele indlela okufakwe ngayo ke imotion leyana yadiphethwa ngayo, kuliqiniso ukuthi lokho ekade sikukhuluma sikubonisa ababandla elibusayo loba nje kababusi ngendlela elungileyo loba nje baqila, kodwa ke sibone ngani thina yiyo indlela sibili efaneleyo khonokho ekade sikukhuluma. Ye, siyavumelana.
Kuzwakele lokho ebele kukhuluma bawuzuzela umbiko.
Umbiko bawutholile ngoba nxa ukhumbula usowaphakama njalo omunye-ke uThemba Mliswa wazokaphakama njalo u-Innocent Gonesa. Bathi nxa silapha ephalamente simelele sithunywe lapha lilizwe lonke, ilizwe lonke likhangele iphalamente leyi ukuthi iphume lezinqumo belemithetho ezenza ukuthi impilo zabantu zibe ngcono, ezenza ukuthi ezomnotho zelizwe lezi zelizwe leli ziye phambili. Kodwa ke okade sikubona uThemba Mliswa uze watsho njalo ukuthi kodwa abantu ama-MPs awezamitiyo ngabaziphathi njengebandla elibusayo, ukuthi nxa kungabantu abahlakaniphileyo kufanele bevume indubo ezikhona ubuzimo obukhangele obubhekane lelizwe leli bese belalela okwenzakalayo. So ngeqiniso ye abangeke ngababa ngabantu abafuna ukuvuma okusegcekeni njengalo kade sikubona, kodwa iqiniso yibakhona abanye abambalwa abona ababili abathathu abakhulumile babonga ukuthi hayi babonga leyo-ke imotion efakwe ngu-Honorable Mashakada sekelwa ngu-Tenda Ibiti.
Alo-ke ngumnumzana James Sithole omela imakhokhoba edalele ephalamende ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Kesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Kufe umuntu oyedwa abambalwa balimala kakubi kudlakela oluqhamuke kulwisaneni phakathi kwabojekesha abemba igolide okungekho emthethweni eGwanda. izitolo ezimbalwa zivaliwe kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.